Ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi o-National Business Conference owenzelwe e-Francis Town namhlanje ngomvulo, uMongameli Mokgweetsi Masisi uthi eLebotswana lizaqhubeka lisenza ukuvula amabhizimusi kube lula. Lokhu kuza ngesikhathi inenye bawubuza likhala ukuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni, ikakhulu ngaphansi kombuso kaMongameli Ian Khama, yena odedele uMasisi ngomabasa. Kodwa uMasisi uthi uzimisele ukuthi labo ufanele bathole amaphepha ohlala lokusebenza eBotswana bawaphiwe ukuze kuvule amasango wokuthi abamabhizimusi avela phandle kwelizwe evule kwele Botswana.
Sisebenza kanzima ukwehlisa isikhathi esithathwayo ukuthi abantu bathole amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni, njalo amavisa azaphiwa emngceleni.
AbeZimbabwe kweLebotswana bajabulile ngokukhulunywa nguMasisi ngoba abanye kade sebebambeke ngamandla ukuthi besebenze bela maphepha kumbe baphindele ekhaya. Umnumzana Mthabisi Dube uthi njengabeZimbabwe bayakwamukela lokhu ngoba besekunzima ikwakhulu ngaphansi kukahulumende kaKhama ukuthola amaphepha okusebenza kweLebotswana. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi noma nje kulinyathela elihle ukuthi eLebotswana linikeza amaphepha okuhlala lokusebenza, okuqakathekileyo yikuthi uhulumende omutsha ka-Emmerson Mnangagwa aguqule umnotho ukuze abantu baphindele ekhaya ukuyasebenza bekhululekile.
Kuzwa ukukhulunywa ngumongameli weBotswana, kodwa uqakathekileyo ukuthi uhulumende wethu ayenelise ukulungisa isimo somnotho ukuze sekele ukuba iziphepheli kwamanye amazwe. Ayisiwo umsebenzi kahulumende wakweleBotswana ukuthi agcine izizalwane zeZimbabwe, ngakho sithi akulungiswe ekhaya ukuze siphindele emuva.
KulabeZimbabwe abaphose befike inkulungwane ezintathu i-3,000 abalamaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana, kodwa kule nkulungwane ezihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Iningi ngelabalekela ubunzima bomnotho ekhaya lizodinga umsebenzi kweLebotswana. NginguMartin Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7, ngiseHebron kweLebotswana.